Godfrey Mtimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 Mpalakazi 2021 ngiphetsa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi.
Amapholisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Yesi yalonyaka. Kunzima sibili, awulanto right. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, awulanto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Silokuswela siyaswela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni. Ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonophana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ucine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Izakhamizi zeKwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uZulu olungiselela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Kona sesiyandlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Inengi labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela ikhisimusi kodwa ngakwelinye icele i-COVID-19 layo ibathwalise nzima.
Ikhisimusi kuyisikhathi sethu sokuthi celebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa ye-COVID sesaba lokuphuma siye ebanganini siye sikhupha nje. Kithi kunjalo sesaba i-COVID lamasela. Ungathi asebhahile, ungathi asemaningi. Ngoba bengezwa nje ukuthi kulomuntu ofikileyo uzothiwa wabona sebekhonapho.
Ukhansila ka-Ward 17 emele lo-Ward 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahile kulezi insuku abantu ngakho-ke kabajabulele ikhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe bakhulu becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uZulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.8% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqikezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lo ilingelazi hlobo labangane njengeminyakeni inxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha we-Omicron. Kubika intathelizindaba ye-Studio 7, u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo, ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo, ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Iqinisweni kunzima, njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ihulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezigqoko ezintsha, abami bazawatshazwana lezi zindala, bagqozwana lezi zindala, lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. E-COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Filda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu. Mina ngiyalima umbhida, isitshebo sesisweli, siyapheka umbhida sizidlele isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simo Sihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Siyalo nyaka, hayi, kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo, into zonke zinzima konke muntu. Sinokuswela, siyaswela ukudla, kunzima ezitolo lapha kuyadula. Akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19, lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi elonyaka kukhanya inzima, ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo, and samisha imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi, ngokuthi into zangkhona ziyadura. La bantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sibili.
Unkosazana Praxedis Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lonyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu, obhuti, osisi, besikhangelele ukuthi bazabuya, behlulekile ukubuya. Zindlala zodwa emakhaya.
Umangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu. Khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani. Angila ngisho ukubamba khona okokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba ubuhlungu phakathi komcabango ukuthi kambe imuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Mofat ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu. Ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya, sabe sihlalele lemuli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha we-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lonyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. Ngiyimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Sebe pose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lele ngxenye 147,669 zabagule baphepha kulo mkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kulo mkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first le-second dose. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakhamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lo-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo umnumzana Mandla Nkala ongusomabhizimusi uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni yeWhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela ongumbono wathathelwa phezulu ngabanengi.
Baya besegcekeni and they exposed to umqando nxa kuqanda, they exposed to ilanga nxa kutshisa nje obonto ilanga belitshisa ongakanani, they exposed to umoya. And worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu yabe bona abantu bese layinini ende khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Umnomzana Methuseli Moyo sakhamuse eGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekuba ngeliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imetheli yonke egoqeleka nje edingakala ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So ngathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedosa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansila umnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesi sikhathi sekhisimusi kanye lokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelwana kwesivumelwano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF Zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-Zapho elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubaba Nkomo wathi sifaka phakathi wathi kona abantu bambingaswiko napha lapha engilithiya khona yikho lapha esilokusise khona. Ngiyacongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isikhundla soba ngu-Secretary General weZaphu entsha, ngoba iZaphu endala wabambana le ZANU jongwe yikho lokho sokuyiZANU PF kathesi. And kulokhu kukhona
babonana ungampendulo sithi lapho Juma
abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngefosi bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU. Asukubambana laphana yokujoyina iZANU kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZipra babefake izikhali phansi number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uZANU uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF isibongo asithola mhla echada loZapho. Hayi, uZapho usedlulile phambili usechade lomfazi omutsha.
Thuma ngawampendula sibe ngamafitshane khonapho ukhanya ngizana ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
UZANU ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Nxa wena uZapho ungasenathando sizasebenzisa uthando lwami lukaZANU siye phambili. Akuna divose khona, siya phambili kowethu. Sisonge wabana ikontena. Hayi, xa kunokunye okuvukayo kuyake usoke uvuka okutsha. Kodwa lokana kwakudala yilokuubambele kukhona sibili. And look, akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo. Kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata idemocracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances. Kodwa sibili okhuma iqiniso. Like Israel is pointing out, age, the era, abantu labana abasungula into leyi abantu engibangikhona sebasitshiya sebazidlalela. So kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akutho ukuthi ngenxa yokuthi bona sebehambile so bese silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba. Siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuthana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizakhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahlwa imbeleko ngokufelwa uhle ungahanta akuthela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuza sikhumbuzana ngendaba eyunithi nale yenzakalayo. Le yunithi vele yenzakala ngesikhathi sempi kuzengathathwa uDluse kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala silokhu sihamba kwaphana yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana senza ama-checks and balances idemocracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa baba uJuma. Babonana pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kwini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni?
Okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona iZaphu bebeyijoyine ngo-78 okutho ukuthi bese bechithe isikhathi eside bekuZANU ukwedlula isikhathi abasidabe bekuZaphu. So kuyatholakala ukuthi umthetho kaZaphu, izimfundiso kaZaphu igugudeke ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayana uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphana izimoto asibusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge unity lay esithi khona noma uzaphe engasekho phakathi kwayo sa achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hondi amanye ama region ephumelela siya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibini le Midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lomgwaqo lokho esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokho esaba lozibuse kulama properties ka Zap le Zipra athathwayo lokho esaba lozibuse kabiselwanga uzathiwa yiye ama properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangakunanzelele ukuthi ama properties lawa athengwa imali yama individuals abantu bethu abafa ngegugura hundi abakancwatshwa uzananzelele ukuthi khona labantu bakazapho lo Zipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sichingi kwesika noma sichingile kungabi lento yenzakalayo lezi izo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjonanga
lapho ke sizwe ingxoxo phakathi kwamnumzana Mthulisi Hanana owezapho lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudalele Central Committee Kwezemidlalo idla amahabula eqembu leBhoso 90 kumncintiswano wowafa wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni sesemifinal. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emva kunqoba abakwenze iqembu leAjax Hotspurs emdlalweni wesigaba sequarter final umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngiyokuphakamisa inkezo yewafa wafa.
Sina targeted vele ukuwina iCup le. Ziwe but we taking it one game at a time. So sesiplanela iwanki ngoba yesihlangana layo. So siyayiplanela siyayazi ukuthi banjani abaningi abafana abaningi abasewanki basuka kithi kwalapho kuBhoso 90. About 4 or 5 babedlala kithi like kithi ngapha. So we're planning ngayo asikwazi ukuthi fixture yangkhona izaba nini. I think izaba after Christmas break. But abafana bethu we're still pushing them ukuthi even if sasibrekile but they'll be working. So ama programs ukuthi bebesebenza bebezipusha bebetrainer lapha abakhona ezindaweni zabo.
Abafana beBhoso 90 banqobe be Ajax Hotspurs nge-4-2 ngemva kokuchawa kwembekwa kusigaba se-quarter final. Isikhathi bese sihliwe ngumangoye zingutshiki lobhanqa 3-3. Nakusigaba sokuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokuchawa kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokuchawa kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinal ngele Arinel lona elinqobe leMakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi weArinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze befinyelele kufinali yomncintiswano wafa wafa.
Esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wenguqu uyahlupha ngoba ungasuke ulungisele ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele ukuyedlula wena. So uyahlupha but njengeqembu sinokuthi siye phambili sifike lathi maybe kufinali yona leyo.
Iqembu leArinel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba sesemifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe leKhazimine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshikilobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano wafa wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba seSouthern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeli. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele the ATM Gospel Worshippers. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
liqembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le single yalo elesihloko esithi Rikalibala Jwang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyalibingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree. Empandeni kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esisebenze nabo kule single track yethu esazibiza ngothe ATM. The ATM ke kungama initials wethu awamagama wethu.
Kuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu ngesikhalangana ngesindebele. Ichasisa ngesimo somuntu ke umuntu osempilweni enzima ukuthi ke ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jwang mihla eyena ebuthuku. Inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti alot lapho bechaza khona ngesimo somzali omshiyileyo okungaleso sikhathi. So akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zobunzima.
Tholakala ngapi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinje the ATM Messengers Gospel Group iyavela and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lihlale nje lilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwachiyayo kubantu sithi dudu kuzihlobo nabangani bonke abalahlekelweyo nesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, isiyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le the ATM Gospel Worshipers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludobake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.